Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngendaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 Mfumfu 2022 ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
The results of the by-elections held over the weekend are a clear demonstration that ZANU-PF is unstoppable.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla leZANU-PF lizanqoba kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo.
Ama rankings lawa sisiyajayela ukuwabona eZimbabwe. Siyazi ukuthi kulabantu abasemsebenzini imini lekuseni lebusuku besebenza ukuhlambaza ilizwe lakibo iZimbabwe.
Inhlanganiso yeWorld Justice Project ibika ukuba eZimbabwe lidonsa nzima ekuhlonipheni ilungelo likaZulu. Isigodlo seMelika kwele South Africa sithi amalwecatsha alakho ukuhlasela elizweni leli. Kusukwana ezilandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo kulandela elikwenze eMatobo, Insiza, Buhera lezinye indawo lapho elinqobe khona kukhetho lwama-by-elections kunsukwana ezedluleyo. Umlondolozi Ndlovu usipha loludaba ngokugcweleyo.
Mnangagwa wethule lokhu namuhla emhlanganeni wedale lePolitbureau eHarare ngosuku lokuqala lomhlangano omkhulu oweCongress okhangelele ukuba uzakwenziwa phakathi kwamalanga ambalwa.
The results of the by-elections held over the weekend are a clear
impumelo yokhetho lwama-by-elections itshengisa sobala ukuba ibandla leZANU-PF alimiseki sizanqoba kukhetho oluzayo.
Kukhangelelwe ukuba uzakhethwa emhlanganweni lo ukuba ngunobhala jikelele webandla leli njengoba kusobala ukuthi umsekeli wakhe omnumzana Constantino Chiwenga kasoze angene kukhetho lokudinga ozakhokhela ibandla elibusayo. Umnangagwa uthe amalunga ebandla leli kumele avote ngokuthula njalo abazanqotshwa bengalahli ithemba.
In whatever portfolios the party will assign you in the future, let us maintain the momentum.
Loba yiziphi izikhundla elizazithola kasitshengiseleni ukuzimisela esikutshengise namhlanje njalo sifundise labo esibakhokhelayo ukuzimisela.
Umnangagwa uphinde wancoma abantu asebebumbe inhlanganiso ezitshiyeneyo ezisekela ukuthuthukisa umnotho welizwe ezinjengeye Teachers for Economic Development, Pastors for Economic Development lezinye.
A fellow commend various stakeholders such as religious organizations, students, the media.
Ngibonga abafana labezokholo, abantwana besikolo, lentatheli izindaba ngokubambana ngesikhathi silwisana lezitheso zeno.
Umnumzana Felix Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi ibandla leZANU-PF liyesaba ukunqotshwa ukhetho oluzayo.
Okokuqala sifanele sikhangele ukuthi udlakela luphehlwa mbani. Udlakela luphehlwa yiZANU-PF since 1980 to date. Each election ilodlakela. Yibo abantu abangakwanisa ukumisa udlakela njalo baziphe i-attitude yokuthi ama-elections come and go, iZimbabwe kayihambi.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthi kukhanya engani kuyaxokozela kubandla leli ngoba kulabanye asebehlale kakhulu ezikhundleni abalakho ukukha phansi kukhetho oluzakwenziwa ngolwesihlanu.
Noko ekutshengisa ukuthi izanu eyayikhona kudala kusayiyo. Izanu yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-one and one vote. Uyabona yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukuthi ephilisane kuncintiswane abantu bethole umkhokeli abamfunayo kuzanu phakathi. So kutshengisa ukuthi akula demokrasi. Umuntu engakho ukhonjelwe yedwa engazange encintisane. Kuswelekile yini kuzanu abantu abafuna isikhundla sokuba upresident? futhi bencintisane layo kutshengisa ukuthi akula democracy izikhundla zonke ezinyele ezimayo zincintiswana esakhe sisala ngesinjani.
Sokwakhethwa inkokheli entsha yedalele central committee lamanye amalunga ebandla leli awezabelo zonke azakhetha abantu abazahlala ezikhundleni kuze kwedlule iminyaka emihlanu. Kulabantu abafika phose inkulungwane ezintathu lengxenye abazangena umhlangano weCongress lonyaka. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo inhlanganiso yeWorld Justice Project ibika ukuba eZimbabwe lidonsa nzima ekuhlonipheni ilungelo loluntu. Inhlanganiso le yethule umbiko lonamhla ithi eZimbabwe lehlile kungalani yomhlaba wonke jikelele eyokulinganiswa kokuhlonitshwa kwelungelo loluntu. Okwamanje ekulinganisweni kokuhlonipha amalungelo oluntu lokunye esigabeni samazwe angeningizimu kuzwekazi le-Afrika, eZimbabwe liphume phose lingamashumi amathathu 28 phakathi kwamazwe angamashumi amathathu lane 34. Kumbiko lo okhitshwa mnyaka yonke okuthiwa yi-Rule of Law Index uveza ukuba iminyaka emihlanu edluleyo ukuhlonipha imithetho kuqhubekela phambili kuncipha. Kuthi amazwe omhlaba jikelele kubikwa eZimbabwe liphuma likusibanga sokulikhulu lamashumi amabili lane 124 phakathi kwamazwe alikhulu lamashumi amane 140. Ukucubungula lolu daba iStudio 7 ixoxe lomnumzana Munashe Mthutsa, omunye wamalunga ebandla leZANU PF.
Ama rankings lawa siyajayela ukuwabona eZimbabwe. Siyazi ukuthi kulabantu abasemsebenzini imini lekuseni lebusuku besebenza ukuhlambaza ilizwe lakibo iZimbabwe. Siyananzelela njalo ukuthi bayafaka nje ama rankings anjengalawo bekhangela izinto ezichiyechiyeneyo ezihambelana ngezombusazwe ngendlela eyokuthi umthetho ulandelwa njani kwelakithi.
Ngani ukhangela lumbiko mayelana leZimbabwe njengokuhlanjazwa?
Ngananzelelisa kakhulu into ezenzakalayo eziningi ezenza iZimbabwe iphinde ibonakale njengelizwe elihlambaza amalungelo abantu. Yikuthi abantu amalungelo akhona, ngenxa yokuthi amalungelo akhona basuka bayasebenzise ukuhlambaza, basuka bayasebenzise ukuhambela phambili besenza izinto ezingenza ukuthi abanye abaphandle bebone ngani nxa umthetho ususebenza kube ukuthi amalungelo abantu asehlambaziwe akula i-rule of law. Kodwa sikujayele lokho iZimbabwe kuma list wonke izinto ezenzakalayo iZimbabwe ayifuni ukuthi ifakwe phezulu, ifakwa kuphela nxa kule zinto ezimbi. Abanye bayakutshela ungawuza ukuthi Victoria Falls ingapi, abanye abafisi lokuthi city ikhona apha eZimbabwe, bafuna ukuthi beyithe nge-South Africa kumbe nge-Zambia yakuphela. Sesikujayele lokho. So thina singakujo njengabantu bezana ku-PF ukuthi sesikujayele nje ukuthi ilizwe lethu liyahlambazwa. Kodwa nje siyakwazi ukuthi imithetho lokulandela komthetho eZimbabwe kukhona. Kungaba kule zinto ezenzakalayo lapha laphana ezingayenza ukuthi abantu besole. Kodwa iqinisa ngelokuthi eZimbabwe abantu balamalungelo abo, abantu baphila kuhle, abantu baphila bengayesabi. Ungabona ipolisa awulesabi uzihambela, ungabona ukuhamba ebusuku yahamba usebenzisa umakhala ekhukhwini wakho, akula muntu oza kubamba inkunzi ngoba indawo elokuthula indawo enhle. Manje nxa kuyukuthi ilizwe elinjalo selibonakala ngokuthiwa ilizwe elingela rule of law, kuyayethusa kakhulu ngoba siyazi the same organizations onalawo abakhuluma ngendaba ze-rule of law abakhangeli into ezenzakala e-Saudi Arabia, abakhangeli into ezenzakala e-America, abakhangeli into ezenzakala e-France. Okwabo ufuna ukukhangela okwenzakala kithi kweli Africa.
Umnumzana Munashe Mthutsa, omunye wamalunga ebandla leZANU PF, exoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. I-Studio 7 ibuye yaxoxa lomnumzana Efi Dlela Ncube, umcubunguli wezombusazwe ozimeleyo. Sizweni wakhe umbono.
Ukuba semuva kwelizwe leZimbabwe ku rule of law index kuyinto eyingozi kakhulu ngokuba kusho ukuthi abantu abavikelwanga ngomthetho. Kukompunzi idlemini abantu bazenzela abakuthandayo ikakhulu abasezihlalweni. Kulokuxhumana phakathi kwe rule of law lentuthuko ngokuba nxa ngabe kulomthetho ihlonitshwa umthetho abantu abafuna ukuhlanyela izimali bayabuya lezimali zabo, kube lemisebenzi, kulungiswa izikolo lezibhedlela lemigwaqo, ubuyanga obukhona elizweni bubangwa yokuswelakala kwe rule of law. I corruption akhona elizweni kubangwa yikuswelakala kwe rule of law. Ukungabi lokhetho olukhululekile elizweni kubangwa yikungabi le rule of law. Ukuchaywa kwabantu nxa kuzavotwa kungahlonitshwa amalungelo abo okukhetha amaqembu abafunayo yikuswelakala kwe rule of law. Yizo zonke lezi zinto ezidala ukuthi iZimbabwe ingabi lobudlelwano obuhle lamanye amazwe. Nxa ingabanga lobunye lobudlelwano obuhle lamanye amazwe ibisikhali khale ngezijezo zenotho lakho konke. Kanti into edingakalayo nje kuphela yikuthi iZimbabwe uhulumende weZimbabwe labo bonke abakuhulumende bahloniphe imithetho yeZimbabwe. Akukhulunywa ngemithetho ye-EU yeGermany, imithetho yeFrance, imithetho ye-England, imithetho yeRussia, yeChina. Kukhulunywa ngemithetho yeZimbabwe ukuthi uhulumende weZimbabwe kahloniphe imithetho yeZimbabwe, uhulumende weZimbabwe kahloniphe iconstitution yeZimbabwe. Yikho lokho kuphela okudingakalayo. Kodwa esikubonayo yikuthi laba basezihlalweni benza abakuthandayo kabahloniphi imithetho.
Ungasinika ngcobe umzekeliso kumbe isibonelo ukuthi kungani usitsho njalo?
Asike silinganise nje enye into yakubona ukuthi kuleli lizwe abantu abalingani emthethweni. I-rule of law itsho ukuthi abantu bonke bayalingana emthethweni, olecala kawukhangela ukuthi kuyiphi iparty uyajeziswa. Kodwa-ke esikubonayo yikuthi abaseqenjini elibusayo umthetho uyabayekela nxa besenza izinto ezingaqondanga, besenza into ze-corruption, betshaya abantu emgwaqweni, bengahlonipho ukhetho olukhululekileyo, bengahlonipho umthetho, ababotshwa kababotshwa kabajeziswa. Kodwa umthetho ujezisa laba abangenacala abama-opposition. Siyabona ibheyili iphiwa njalo nje abantu abe-ruling party, ingaphiwa labo abe-opposition kodwa amacala abo efana. Konke lokho kutsho ukuthi kakula rule of law. Akula muntu ozahlanyela imali elizweni elinjalo. Nxa kungabuyanga imali kuzagcwala ubuyanga. Into edingakalayo ukuthi-ke laba basezihlalweni bahloniphe umthetho kuso sonke isikhathi.
Umnumzana Efi Dlela Ncube, umcubunguli wezombusazwe ozimeleyo obexoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Uhulumende usephawule okusemthethweni ihlandla lokuqala uhlelo lokuvikela abantwana kumkhuhlane wepolio oluqala kusasa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Phansi kohlelo lolu olugqitshwa mhla ka-13 Mfufu, kuzavikelwa kugciwane lepolio abantwana baleminyaka esuka kwemihlanu kusiya phansi. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kusiyaphela uhlelo lolu sokwenziwe ihlandla lesibili, bakhangelele ukuba bazafinyelela abantwana abayisilinganiso sokungamachumi ayisitshiyagalolunye lanhlanu ekhulwini 95%. Lokhu kutsho ukuba bafisa ukufinyelela abantwana abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2,556,800 elizweni lonke jikelele. Udokotela John Mangwiro, umsekeli kamphathintambo wohlangothi lukahulumende olwezempilakahle, utshele intatheli izindaba ukuba uhlelo lolu luqhutshwa emazweni achiyeneyo ngemva kokuqhamuka kwalomkhuhlane emazweni angomakhelwane agoqela eleMozambique leMalawi. Uthi uyingozi umkhuhlane wepolio.
Let us unite for the common goal to keep Zimbabwe and the rest of the region polio free by having all our children vaccinated. Together we can end the polio scourge.
Lokhu kusekelwa ngudokotela Alex Gazasira ophethe uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe kunhlanganiso ye-World Health Organization, WHO.
The risk of polio importation into Zimbabwe significantly increased following the confirmation of polio in our neighboring countries.
Udokotela Mafios Siamchembu, umphathi wezibhedlela zonke kobulawayo, uthi kumele abazali behambele phezulu kuhlelo lolu.
Ngoba ipolio yayenza ukuthi impilo yabantwana ibe nzima kakhulu ngoba yelapheki. Umntwana nasele polio esingakwenza kuphele kwenza ukuthi impilo yakhe ibe ngcono, engazi ubuhlungu kakhulu, kodwa uyabengasakwanisi ukuziyenzela izinto eziningi yedwa. Abanye babengasakwanisi ukuhamba, abanye noma ukuziphefumelela bodwa babengasakwanisi. So kungcono sithi abantwana bethu behlatshwe ukuvikela ipolio leyo ingaze yasihlungubeza thina ezindlini zethu.
EleZimbabwe libikwa lagcina ukuba lesehlakalo sepolio ngomnyaka ka-1989. Kunsukwana ezisanda kwedlula kuqhamuke igciwane lepolio kule Malawi leMozambique. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Isigodlo seMelika kwele South Africa City amalwecacha alakho ukuhlasela elizweni leli kunsukwana ezilandelayo. Isigodlo seMelika sethule isaziso lesi enkundleni zokuxhumana lezinye sisithi kumele abantu abahlala eSandton baqaphele amalwecacha. Uhulumende wakwele South Africa uthi usehlolisisa udaba lolu. Abezindaba abe Reuters babika ukuba kulabantwana abalichumi lanye 11 abalesifo samehlo abafele engozini yomlilo eSalama School for the Blind edolobheni leMukono kwele Uganda. Unkosikazi Ursula von der Leyen okhokhela uhlangothi lomanyano we-European Union Commission ukhuthaza amazwe wonke ukuba asekele imizamo yokuvuselela amabholoholo kunye kwele Ukraine okwabhidliswa yimpi ephakathi kwelizwe leli lele Russia. Wethule lokho eBerlin emhlanganweni wokuvuselela umnotho lokwabhidlizwa ngele Russia kwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabentatheli izindaba abe Reuters. Kusigaba saba Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Linus Nyandeni osebenza kwele Botswana.
Mina ngise Botswana lapha eMartin Street Border Post lapha embamba bamba khona.
Kwenzani kona?
Ah ngapha ngenza nje ama piece job okwenza ucingo ngabantu nje amaplaza amakhiwa la.
Kunjani ukusebenza emakhiweni kona?
Hey kona kunonyanga nje ukuthi ikho khona konje ukuthi isikole ukuthi sizini livethu kahle kahle kodwa khona isizini ukuthi manje kule zinsuku ngani la imali yethu le Botswana le ngathi sifuba phansi inyanga isela amandla manje kumele kwansi ukuthole mina ngokusasinethi ngalutho
singathi ucingo olufakayo lucingo lonjani
ngifaka imsobo yonke nje emingo kodwa bese ngifaka electricity fence because ngama dam reserve lama irrigation so kufenswa nge electricity fence.
So singathi ufaka umlilo kagesi khonapho ke xa ufaka umngcelo wangkhona lo.
Faka umlilo kagesi ngasayike umngcelo wangkhona kumbe ngakuyukuthi kungelaa mlilo kagesi sesisebenzisa ama-solar panels.
Ukhanya wakufundela lokho eh?
Ye hayi into nje lapho engayifundela edukasi ukuthi wayifundela esikolo ngayifunda nje lami emakhiweni nje bengifundisa umsebenzi wezandla angazatona lami sengumuntu osekwanisa kathesi hayi kathesi sengikwanisa sibe sende company yami right.
Singathi kodwa kuyadobheka yini ngenyanga ongaphilisa abantwana?
Ye hayi khona ngenyanga sikuyadobheka songaphilisa abantwana sibili kuyadobheka sona.
Singathi ke usebenza wedwa kumbe bakhona abanye osebenza la?
Nginabanye elisebenza labo abangaphansi kwami so mina yimi inhloko yangkhona ekhampani yona leli.
Singathi ikhampani yakho ibizwa ngokuthiwa kuyini njalo ulabantu abangaki?
Abantu ngisacathula abantu sinda abantu abangu-7 esebenza labo so ikhampani yangkhona hayi ayilabizo ngokuthi ngumazenzela ayilabizo badube kodwa sisazakala yona indawo yezidingo kanabo Facebook nje ngayiposta bambona khona nje bese bemchichana.
Yes, ngathi ke lekhaya uyakwenza yini konoku njalo udabuka ngapi?
Mina ekhaya ngidabuka eNyathi, eNyathi phambokho kulawayo kodwa ngokwakha ngakhe eGwanda endaweni yaseOldfund.
Singathi abantu sebekwazi.
Yeah, ebayakwazi abantu sibene nje.
Ngakukhulumela bakhona bangamafutha.
Ngiyatensa ama game reserve, ngiyatensa ama irrigation. Ngiyatensa nje enye into, enye into le nto ethela noma ama lokhu zenini, ama yard yona ngiyatensa ngifake electricity. So yomsebenzi wami engiwenzayo, ngitabafisayo ukujoin labo bangambamba ezinambeni zami zenesi. Inombolo zami zithi 7665-6370.
Akuyiphinde njalo.
7665-6370.
Ku Facebook ke?
Eh ku Facebook ngitholakala kuyona le number la kwezinye nje nama account ami amaningi ukuthi umuntu angathi Linus Nyandeni uyabona konke nje kuphuma.
Lo umnumzana Linus Nyandeni odabuka eNyathi osebenza kwele Botswana ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Ele Botswana lithi lizakhulumisana kabanzi lele Zimbabwe phezu kokuqhamuka komkhuhlane wezifuyo womlomo lamasondo, foot and mouth. Abafuya inkomo kwele Botswana bathi umkhuhlane lo umemethekiswa zinkomo zakwele Zimbabwe ezifohla umngcele. Intatheli izindaba ye Studio 7 umqondisi Dube ungenele lo mbuthano waqoqa loludaba.
Umongameli Mkhwetsi Masisi uthi useke wakhuluma lo mongameli emasondo nangakwa phezu kokukhathazeka ngokuqhamuka komkhuhlane womlomo lamasondo. Ele Botswana likhala okumalisayo ngoba lithengisa inyama yemkambo wezwekazi le-European Union. Lithi ukuqhamuka komkhuhlane womlomo lamasondo kuzaphazamisa kakhulu ibhizimusi leli. Masisi uthi ele Botswana lizatshengisa umakhelwane ukuthi alidlali phezu kodaba lokulwisana lomkhuhlane lo.
The world had better wake up and know that when it comes to foot and mouth, this country and its government mean business. And I can as well let you know that I have extended offerings to all our neighbors.
Umhlaba wonke jikelele uzamele ubuye uzwisise ukuthi uma sikhuluma nge-foot and mouth asidlali. Omakhelwane sabancedisa ngolwazi lokulwisana lomkhuhlane lo.
Ekhuluma kumhlangano asanda kubamba labalimi, uMasisi uthi udlulisele umlayezo kumnanangakwa phezu kokukhathazeka ngokuqhamuka komkhuhlane womlomo lamasondo.
I want to inform you that I have met with my counterpart in Zimbabwe to come up with a strategy to combat the foot and mouth disease in the northeastern parts of Botswana.
Ngithanda ukulazisa ukuthi ngikhulume lomunye wami weZimbabwe ukuthi singalwisana njani lokumemetheka kwe-foot and mouth. NjengeBotswana sesiphume lecebo elizanceda iBotswana kanye lamazwe yasemhlubulweni wethu.
Namuhla uMasisi wethekelele imizi eseduze lomngcele lapho abalimi abemethulele ubuhlungu obusezifubeni zabo besithi uqiniso ukulinda emngceleni leZimbabwe. Abalimi abafana lomzana Albert Foda odabuka emzini weSivia ucele uMasisi ukuthi kufakwe amasotsha kanye lamapholisa ahlomileyo emngceleni.
Ukurumente waBotswana adirisana lohurumente waZimbabwe kungokukathuseka.
Uhulumende wethu kazame ukusebenzisana lohulumende weZimbabwe njalo azame ukubasiza ngemithi yokuhlaba inkomo. Akuqiniswe ucingo emngceleni kungezelelwe lamasosha lamapholisa.
Umlimi emangweni weMangwe uMnumzana Mhlupheki Dube uthi izandla zimfitshane kweZimbabwe kuthi kuliswane lomkhuhlane wezifuyo womlomo lamasondo.
Amazwe omabili iBotswana leZimbabwe kumele asebenzele ndawonye ukulwisana lomkhuhlane lowo. Siyazi ukuthi iBotswana leBotswana leZimbabwe mhlawumbe i-effect yakhona kumbe ubuhlungu bakhona bomkhuhlane buyajiyana ngoba iBotswana angithi iya-exporta inyama ihambise emazweni ase-Europe. Thina ngapha ke eZimbabwe ubuhlungu bethu bungabe bunganene kodwa labo bukhona.
Iofisi yommeli weZimbabwe leBotswana ithi amazwe omabili azama ukulwisana lokumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo. Ithi imihlangano ebanjwe phakathi kwabomongameli bobabili Harare noNcobakazi ithinte kakhulu ngokuthi umkhuhlane lo ungalwiswa njani. Esikhathini esisanda kwedlula eleBotswana linikeze eleZimbabwe imithi yokulwisa umkhuhlane womlomo lamasondo noma nje isilela. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Ivandla leZANU-PF seligqile impande eMathebeleland lapho okwakuyindawo abantu ababevotela khona ibandla le-PF zapho ngesikhathi lisakhokhelwa ngumuyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo kusukela ngomnyaka ka-1980. Ibandla leli lisanda kunqoba kukhetho lwama-by-elections eMatopo leNsiza. Kambe kuzaqhubekela phambili lokhu na kumbe aphikisayo amabandla azaligenqula kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukunqoba okwenziwa libandla leZANU-PF eMandebeleni kukhetho lwamakhansila olusanda kwenziwa esabelweni seMathebeleland South selutshiye abanye abantu bebambe owangaphansi. Okwamanje ibandla leZANU-PF lizibambe esidukwini eMathebeleland South leMathebeleland North lapho elilamalunga edalele parliamente angamachumi amabili lanye 21 phakathi kwezigaba ezingamachumi amathathu lasitshiyangalombili 38. AIDS. Libona ntuthu ibandla leli emadolobheni okuvotelwa amabandla aphikisayo. Okwamanje bayaqolotsha abakubandla elibusayo abathi basebenza kahle lozulu emaphandleni okwenza ukuthi abantu bebavotele. Umnumzana Believe Gawule owake waba lilunga ledale leSenate ekubandla eliphikisayo uthi umbuso uyasetshenzelwa. Ugawule osekubandla leZANU PF uthi ibandla lakhe likhuthele ekukhangeni abantu ukuba balisekele.
Ibandla leZANU PF linqobile ekhethweni olisanda kwedlula emaphandleni. Lokho kubonisa ukuthi iZANU PF ilosekelo olukhulu ngaphandle emaphandleni okuyikho lapho kulabantu khona abaningi. Iningi labantu litholakala emaphandleni njalo impi yaliwa khona, impi yaliwa emakhaya, impi yaliwa emaphandleni, akula mpi yaliwa edolobheni. Ngakho-ke abantu bemakhaya bayawuzwisisa umumo okhona.
Unkosikazi Cora Ndebele olwela amalungelo oluntu uthi amabandla aphikisayo ayayekethisa ngoba kawala maqembu okuwasekela akhanyayo.
Lokhu kwenziwa yikubana abantu balutshwana kakhulu abaphakamela ama-by-election besiyavota. Bese kusithi ibandla lona leZANU PF lilama-structures aphilayo, ama-structures okuthi loba kungasosikhathi sokhetho, ama-structures la abe-communicator njalo ephila labakhokheli babo, okwenza ukubana kube yibona abaphakamayo lanxa kuthiwa by-election baphakama ngobuningi baye bavotela. Ikanti-ke ama-opposition njengala ma-opposition njengakathi sikhuluma nge-CC ayila even ama-structures awakho. So kugcina kubangela ukubana abantu abaphakamayo bebalutshwana.
Unkosikazi Patricia Chabalala isakhamuzi sakobulawayo esilwela ilungelo loluntu uthi umbhuqazo wegugurawundi yiwo oyenza ukuthi abantu emaphandleni emaNdebeleni bevotele ibandla leZANU PF.
Za iZANU PF iwine emaThebeleleni yikuthi abantu bemaThebeleleni bayesaba. Balokho bekwesaba lokhuyana okwegugurawundi okwenzakala kibo kudala. So bayesaba abantu bemaThebeleleni ngoba ungakhangela kade sikulama by elections wona la kade khona bekulama campaigns ama by elections abantu bachayiwe kakhulu insiza lapha lemadopo. So abantu bengeke baze balinge bayivotele enye iphathi ngaphandle kweZANU PF.
Umnumzana Felix Mafa ilunga lebandla leCitizens Coalition for Change uthi ibandla lakhe alinqobi kangako emaphandleni ngoba ngesikhathi sokhetho ibandla elibusayo lisebenzisa udlakela ukudla lemali ukuze baqhubeke besembusweni.
IZANU sinesicathamela abantu baya campaign sokusale 5 days zokusebabekuseni bahle babuye bethusele bedukule emoyeni betshaya abantu bancitsha abantu ukudla okuvela ku-state.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Chilumbo Mudenda ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party osesigabeni seBhinga.
Lokuhlukumezwa okwethuselwa kwabantu ukuchaywa kwabantu kuyalimaza i-electorate. IZANU PF istill ifiye ebantu. So the first thing yokuthi abantu babethembele ukuthi maybe MDC ibe-strategy sokukhipha iZANU PF. But babona ukuthi no, they are just there to join the bandwagon of ZANU PF ukuyoluta ama-resources abantu. So they have lost the trust. And even bona abe-CCC they know ukuthi struggle bayiluza ngo-2008.
Okwamanje sekulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo kulabanye abantu abathi ibandla elibusayo lizaqhubekela phambili linqoba amanye emaphandleni uma aphikisayo engaguqulanga izenzo ezingenza benqobe elibusayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk namhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokuvota kukhetho eZimbabwe. Singakehlukani izihlobo, sikhangeleni njalo ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla leZANU PF lizanqoba kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso ye-World Justice Project ibika ukuba eleZimbabwe lidonsa nzima ekuhlonipheni ilungelo likaZulu. Isigodlo seMelika kwele South Africa sithi amalwa cacha alakho ukuhlasela elizweni leli kunsukwana ezilandelayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoGaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo-half past six kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.